sikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangela ungathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa-ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives, kodwa-ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
I-Senate uthi ubona isiya kuma-democracy yini, ngoba siyabona zindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
I-Senate yona ibivele ngathi yandlela ngapha kuma-democracy, ngoba labo bebengathi kabalaqiniso ukuthi bangayithatha loko bangayithatha. Ngapha kuma-Democrats bekusweleka nje ukuthi kube nezihlalo esisoda kumbe ezimpihle ukuthi bayithathe. Nxa kuyikuthi bona ama-Democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-Republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama-Republicans, i-Senate iye kuma-Democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engubaba u-Biden owebandla lama-Democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lonolu khetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama-checks and balances, babona ukuthi laba ku-opposition bangena kwenzela ukuthi kungabi alala shokosho for 4 years. Kuzawube khona u-Biden khonapho, kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats, ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi kazizoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela, ngoba yena ungumuntu otshengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela. Yena angithi ubezama ukutshaya ikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena